Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Go Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walambulela ngenjabulo ku Studio 7 ngomvulo mhla ka 12 Phalakazi 2022 ngoGift Dube. Endabeni zethu lamhlanje. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyana womazwe omhlaba ubuthanisa imali yomsebenzi wokudinga ezinye indlela zokuphehla amandla kagetsi eZimbabwe.
Into esizibonayo kathesi abakwenzayo funokho ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngelamagetsi. Kutsho ukuthi bona sebezibona ngani kuthiwa sebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho. Bona sebezibona ngani kuthiwa yibo abaspecial.
UZulu uveza ukuthi ukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela ngamagetsi elizweni. Kuqala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho uMongameli Joseph Biden azakwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Afrika labakwinhlanganiso ezimeleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulo msakazo. Uhulumende umanyana lezinye inhlangothi zenhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba we-United Nations kanye lenhlanganiso ezisebenzisana loZulu ubuthanisa imali yokusebenzisa ukudinga ezinye indlela zokuphehla amanzi kagesi eZimbabwe. UMavis Gama ubika kulolu daba.
Esethula umbiko wakhe emkhosini wokwethula lolu hlelo owenzelwe eweteleni yeChrista Lodge, umphathintambo wezamandla kagesi uMnumzana Jemu Soda luzosiza ekumeleni le ndaba zokuguquka komkhathi i-climate change luthuthukise kwezokutholakala kwamandla kagetsi elizweni.
It is clear to all of us that the country and the region at large is facing electricity supply challenge.
Kuyinto eyaziwayo ngithi sonke ukuthi ilizwe kanye lasesigabeni sonke sibhekane lenkinga yokusilela kwamandla kagetsi.
Umeli womanyano we-United Nations eZimbabwe uMnumzana Edward Kalone utshele umhlangano lo ukuba lolu hlelo ngolokuqala wenziwa elizweni ngenjongo yokukhuthaza abezinhlanganiso labamankampani ukuthi batshale imali kulo msebenzi.
Lo manyano uzosiza ekuthini kudingwe indlela eziletha inguquko kwezokutholiswa usizo lololwazi labamankampani azimeleyo asize lawo.
Leli nyathelo lokuba kubunjwe isikhwama sokubuthanisa imali liza ngesikhathi leZimbabwe libhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamandla kagetsi. UZulu labamankampani bekhala ngesimo esiselizweni. UMnumzana Jonah Dlovu wakobulawayo upha umbono wakhe ngalolu hlelo.
Ibusiness vele yonke iyafuna ugetsi abe khona, amagetsi abe khona. Ngoba amagetsi kuhamba kwawo affecta i-communication. Uaffecta kwa i-communication uthole ukuthi awusakwanisa ukuthengisa ngento ezingabo, nxa ufuna ukuthengisa ngento ezingabo, ngithi for example i-eco cash. Kumbe ufuna ukuswayipa uthole ukuthi i-network yakhona iyabaleka layo nxa amagetsi ehambile.
Omunye usomabhizimusi ofuya inkukhu uMnumzana Nkosana Dlamini uthi ukuphuza kukahulumende ukwenza amalungiselelo isikhathi sasekhona sekubangele ukuphazamiseka kwebhizimusi lakhe.
Mina njengomlimi wenkukhu zenyama abathi ngama-broiler chicken ngibuhlungu kakhulu ngenxa yokuthi ngivolelwe zinkukhu ezingu-150 emafrijini ame. Inhlinze ngikuthi inkukhu kuvike esanda kudlula ngazini njenge enhlala yenza ngithimalazo ngizifaka kuma-fridge. Lapho eziyayo seziwome khona yikho lapho engiqalisa khona ukuzithengisa 1-1 ebantwini engibaziyo. So okwamanje ngendaba yamagesi zonke zibolele emafrijini zingekho zingazange zifrize.
Okugcizelelwe isiphathamandla senhlanganiso yabaphila ngokuzisebenza eyebulawayo Vendors Traders Association uNkosazana Deborah Mukasa.
So sinanzelela kakhulu ukuthi njengathi thina ku-informal sector sesiwile i-business, i-revenue iwile, kathesi sikhangela ukuthi kulabantwana abamele belungiselelwe i-school fees, sikhangela ukuthi kulabantwana abamele bethengelwe amabhuku, izinto ezijiyeneyo ngemali zona lezo esizisebenzayo. Siyaloyisa kakhulu, sikhala kakhulu ukuthi uhulumende ngawe uyakhangelisisa kakhulu indaba yamagetsi leyi, ukuba lokho kucishwa kulayithwa, kucishwa kulayithwa.
Lolu hlelo lokudinga indlela zokubuthanisa imali oluphawulwe ngokusemthethweni lamhla lubikwa luzaqhutshwa eminyakeni emine elandelayo phansi kwendikimba ethi Catalyzing Investment in Renewable Energy for the Acceleration of the Attainment of the Sustainable Goals in Zimbabwe. Ngimele Studio 7 ngiseHarare, ngingumevis Gama.
Abaphikisa uhulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa bathi uyazehlulekela uhulumende weZimbabwe osicabanga ukubhedla umlilo kagetsi kusetshenziswa imitshina yama-wind turbines. Umnangagwa wethule lokhu izolo kuphephandaba leSunday Mail lapho athe kumele kube lamapulazi eZimbabwe ukubhedla umlilo kagetsi njalo ilizwe njengoba ilizwe libhekane lokusilela kwamandla kagetsi. ELiZimbabwe lake lazama ukubhedla umlilo kagetsi lisebenzisa ilanga, kwachaphazwa imali yanikwa abanye abantu owakumele besungule uhlelo lolu eGwanda lezinye isigaba. UMnumzana Rejoyce Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, uthi uMnangagwa ukhuluma angakwaziyo. Uthi uhulumende weZimbabwe usephelelwe yimicabango yokulisana lohlupho lokusilela kwamandla kagesi.
Ukuthi izithembiso zonke ezikhulunywayo, izithembiso ezokuthatha imali yemithelo, ithathe elizweni imali yemithelo kungelalitho eliphumayo, iqiniso yokuthi laba abantu ababuyiselayo sebehlulekile, abasela amagcebe. Sikusile nje ukwazi ukuthembisa nje uZulu, hhathi abantu ngikholwa uZulu sebazi akulanto abangayenza, singamanga kuphela.
Kuyagcina ngani konke khonokho baba Ngwenya?
Uyabona ukuthi nxa vele i-desbom yenqola sicumekile, nxa kungasadingwanga esinye isihlahla sokuganyula ilungiswe, inqola iyasele iyabile kuhlezi khonapho. Inqola ye-industry, inqola yemfundo eZimbabwe, konke okuthwele ngomnotho sokumile. I-desbom singathi khona ngababuyisayo, laba ababuyisayo imigogo yabo siqamulile, sebegogekile, kuzalungiseka nje mfowethu ngokutshintsha uhulumende kube labantu abalozini enhliziyweni abaziyo into abayenzayo.
UMnumzana Joyce Ngwenya, ingcwethi kwezombusazwe ezimeleyo, besixoxa laye eseHarare. UZulu ukhala ngokusetshenziswa ubujapha kwemali yokuqhuba inhlelo zikahulumende okuqela ezokukwethula ezokulungisa umlilo kagesi. UMnumzana Belief Gawule okubandla leZANU-PF uthi kumele iZimbabwe Anti-Corruption Commission ibophe abajaphaza imali yokuqhuba inhlelo zikahulumende.
Kungumlandu kahulumende ukuthi ananzelele ukuthi enhlelweni zakhe eziqakathekile kangaka ayisiyo ndlela yokuthi abantu bebe bejuza izimali betshontsha besenza izinto ezingayisizo. Ngokunjalo kumele ukuthi uhulumende abe lendlela kakhulu yokunqabela ukuthi imali lezo zilandelelwe, zibone ukuthi zisebenze kuhle. Kungumlandu wakhe uhulumende khonokho, kunokuthi nje kuphongeyebelelwa nje abantu bezenzela ubuhlela besenza kanjalo, imisebenzi yakhona iqini ngasaphutshana, imisebenzi yakhona iqini futhi isalele endleleni. Siyakubona khona kwezindawo izinto zinto mgwaqo imali ziyasilela zisetshenziswa ngendlela ezingayisizo. So kumele uhulumende kumele kuyelungiswe ngoba i-corruption iyegcwele kakhulu kwezilisana nawo.
Ye, nxa ukhuluma ngakhulu kusibile ukuthi ubukhohlakali bugcwele kakhulu baba Gawule, pho uhulumende uyakubamba njani khonokho?
Khonokho uhulumende sekungumlandi wakhe ukuthi kube uhulumende kabe le ndlela yakhe kulandelela lokule zakhi lokulani lokule ndlela yokulokuze nakhangelela yacwayisiswayo ukuthi amathenda anikwe kuhle ukuthi kulandele ukuthi imali zakhona zimizezi eziphumileyo zisebenzile yini, zilandelele kungapokukhitha upela imali kungabonakalanga ukuthi imali yakhona isithengeni. Kambe dule nxa umuntu engathi yena imali iphumile kodwa kungakhali imisebenzi eyenziweyo, kuyakushutsha ukuthi uhulumende ngezinye indlela uyabe engalandabala lokuthi alandelele izinto. So kabe kumlando ekhona ukuthi uhulumende kumele alandelele abone ukuthi imali zisetshenziswe kuhle emumeni onzima kangaka, ngoba imali zakhona zingekho vele nazo imali zakhona. So ngokunjalo kumele kulandelelwe each and every cent, kubona kathi ifikile lapho kade imele iyefika khona.
kodwa kwehlulani kathesi njoba siyakwazi ukuthi kulabanye abaqambula imali kahulumende bazenzelwe abakufunayo kwepho lokho kuzalenziwa
yebo into yonke ilesikhathi sayo Dube ngiyananzelela ukuthi konoko kwesifundiso kuyafundisa uhulumende ukuthi nxa izinto zingabanjwa kuhle imali zingabanjwa kuhle inhlelo zikahulumende ziyafa ile qile Dube konoko kuyabuleka kukhula kukhula kusiyafika ezinyeni lokuthi uhulumende avule kakhulu amehlo abone athi mina into engiyikha enkangenayo uhulumende ukwenzile lokhu ikuthi nje izakhi yiyeneleyo izakhi libizo kuphela isebenzi ali izakhi yanikwa amazinyo ngumongameli kodwa kayilumi yanika amandla okubuthwa nguhulumende kodwa kayibuphi igcwele abantu abayilo abayenza i-corruption ngamandla yibo abasiyuwela i-corruption izakhi lekayisiyuwela i-corruption ngoba abantu bayakwazi ukuthi izakhi lena ibalanda basika beyivalavala beyivalavala ayenzi lutho izakhi yakhona kodwa asomlandi kamongameli sokuwumlandi wabantu kumele abantu bebegcwala ezitridini batshengisele ukuthi into eyenziwa izakhi bayayizonda kakhulu ngoba balikhola imali kahulumende banika imali yama-taxpayers kodwa kumsebenzi abawenzayo banikezelele eduko olukhona phakathi kwelizwe
ye uzulu uyakhala sibili ukuthi kubotshwa abanye abantu abanye ababotshwa besenza ubukhohlakali kwenziwa kwini kolokho
konoko kwenziwa ngabantu ababhadalwayo izimali abayenza intiniso ukuthi nxabe naye ngiyifaka imisebenzi yenkohlakalo bona bayevala ngani abanye labantu abangavalanga yibe sebebotshwa kumbe sebesenza ukuthi batshengise abanye bathi ihlupho Dube likuzakhi uhlupho Dube lusemakhoti amanye athi ngamuntu sebanjiwe enza imisebenzi yenkohlakalo into zizagezishwe umuntu uyabhadalwa enze amakhoti lasabophi Dube
unomzana Philip Gawulele ilunga lebandla elibusayo besixoxa laye ekobulawayo uzulu uveza ukuthukuthela phezu kwenyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe amandla esola ezindlini ukuze zibalekele udubo lokusilela kwamagetsi elizweni osokuthwalisa nzima abantu magaza lamankampani. Iphephandaba lezi Standard libike izolo ukuthi abafakelwa amasola laba bakhoqela abaphathintambo bakahulumende kanye leziphathamandla zebutho. Iphephandaba leli lithi isiphathamandla ngasinye sifakelwa isola elamandla ayi-5 kilovolt. Lithi njalo inkampani eqhuba lomsebenzi ihlawulwa inkulungwane zamadola emelika alijumilane, US$14,000 ngandlu inye. Lanxa nje ingcwethi zisithi kumele isola ele-5 kilovolt ibize imali ephakathi kwenkulungwane ezintathu kusiya kwezinhlanu, US$3,000 kusiya ku-$5,000 kuphela. Ukusilela kwamandla kagetsi sokufike kuzinga elibi eZimbabwe lapho uzulu asethola khona amagesi okumahola amane kuphela ngelanga esikhathini esinengi. Uhulumende usanda kucunula uzulu njalo ngokupha abaphathintambo bakhe izigidi lezigidi zamadola emelika. Abaphathintambo bakhe bathole ingxenye lesigidi US$500,000 ngamunye, abasekeli babo bathola inkulungwane ezingamakhulu amathathu 300,000, kodwa amalunga edale lephalamende wona aphiwe inkulungwane ezingamakhulu amane zamadola emelika US$40,000. Uhulumende uthi limali yizikwelede zokuncedisa iziphathamandla zakhe ukuthi zithenge izindlu zokuhlala. Ibandla lesi-CC lona lithi elithi lingangena embusweni lizalungisisa udaba lwamagetsi lithi inyathelo likahulumende lokufakela iziphathamandla zakhe lebutho amasola ezindlini kuveza sobala ukuthi akazihluphi ngozulu weZimbabwe. Sikhokele isiphathamandla saleli bandla emelika umnumzana Tim Murengani.
Siyabona vele ukuthi uhulumende kazana uPF unomona. Into ebonakalayo lapha yikuthi vele abala isifiso sokuthi abantu beZimbabwe bonke bathabe babe lentuthuko ekuthi siphumeleleni sonke. Ilizwe lethu lonke leli labuya ngendaba yempi ye-liberation umvukela Tim Renga. Sathi sibona abantu bevela eZambia, eMozambique, le-Angola babuya lombhobho kuphela bengela kudla, bengela mpahla, bengela ndawo yokuhlala. Abadala bethu mama labo khulu labo bhuti labo sisi babaphekela babanika igqoko babanika lawo izindawo zokuhlala laphana impisi chisa kodwa sesibona ukuthi kathesi bona sebengenile phakathi kwezikhundla sebengathwa sebeyibo ababe busa njengoSmith ubandlezela abantu bengabanika ifreedom benza into abazifunayo. Imali yona leyo masingakhangela ngiyomuntu weZimbabwe ngama diaspora remittances lama taxes anjengama toll gate fees izimra ivat so yona leyo imali evela ebantwini esidinga ama taxes siyakwazi ukuthi vele uhulumende ngala industry noma i creation of employment ayenzayo into esizibonayo kathesa abakwenza khonoko ukuthi bayafakelana isola wona umuntu wonke weZimbabwe jikelele ngalama kutsho ukuthi bona sebezibona ngathi asebengcono kulabantu bonke ababafakayo khonapho bona sebezibona ngathi yibaba special.
Kodwa isikhulumeli sikahulumende uMnumzana Nick Mangwana labanye abezanu PF bathi akula lutho olubi lapha ngoba uhulumende unakekela nje izisebenzi zakhe.
Ukuhambisa abakwenzayo ilizwe lethu labo Mangwana bekhuluma izinto abasikhulumayo ukuthi vela kulandaba they need to take care of their isebenzi zegovernment. Isebenzi zegovernment they get their money from taxpayers. So into eqakathekileyo ukuthi abantu bakithi ikwakholonywa usiphatha amandla welokhuzeni we-CCC okhulumela uPresident Chamisa uFatai Mahere ekhuluma ngeplan ele-CCC ukuthi amalayithi lamagetsi siza kuhambisa kanjani. Iplan yokufaka amasola lani le energy engasinceda ukuthi umuntu wonke jikelele ebe le electricity endlini. Sibona ukuthi kathesi kule 43% homesteads iZimbabwe yonke since 1980 elamalight. So sikhuluma ukuthi izanu yayingela plan ayila plan and asibona ukuthi kuphumani. Into abayaziyo ikuba le corruption bathatha izimali zabantu singakhangela kubabo drugs gate abathatha imali ezavele overseas sibona izimali zama mine sibona izimali zegolide zama diamonds iplatinum iyangaphi imali yona leyo kumele incedise abantu beZimbabwe.
Umnumzana Tim Muringani webandla lesisi emelika isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthi akula lutho olubi ngokuthi uhulumende anakekele iziphathamandla zakhe ngokuzifakela amasola ezindlini. Amazwi akhe agcizelelwe lilunga lezanu PF umnumzana Philip Gawule.
Ukufana lokuthi emsebenzini endalo yanikwa imota yenzele into ezinjalo unikwe indawo endlini yokuhlala kumbe even amakampani zamakhulu alakho ukunika abantu njalo bayakwenza khonaukuthi i-insurance yane phezulu ngale ama-managers ama-directors amakampani namakhulu bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala zabona zabethu zilungiswa ama-parastatal bayakwenza khonaoku bayanikwa izimota bayanikwa izindlu zokuhlala into yathi vele ikhona la izulu lokhu yale into ezahlala ikhona leyo nkomo.
Kodwa nxa uhulumende esefakela iziphathamandla zakhe amasola lawa babagawule kasoze akhohlwe yini ngabantu makhazi ukuthi kulodubo lwamagesi njengoba zona iziphathamandla ziyabe sezihlezi kuhle zingacitshelwa amagesi
kathisa abantu abaningi abanye babemathi befaka wona lamagesi amasola ungakhangela izinto eziningi zabantu abanye abalemali zabo abayenelishayo sebefaka amasola ngalanga. Kodwa-ke laphana ukhangele phela nkomo umuntu okuthiwa isisebenzi kahulumende esiphezulu kumele sithi nanxa udubo lwamagesi lenyosola ukhona abe nendlela yokuthi nxalayithi amagajeti akhe sokuthiwa sokule monakalo ngathi sokule dubolonje afonele idresa afonele ubani la obani bathinte ayikwanise ukukhulumisana labantu ukuthi akekho endaweni enje ayikwanise ukuthinte ngokubambeka ngoba lapha khona ukonke ugethi lukhona umuntu lwana akasivumeli ukuthi yena babe nakho konokwana kukhona okumncedisayo ukuthi anamagethi sekhambile ekwanise ukuthi esebenzi ekwanise ukubhala amaripoti ekwanise ukwenza yonke into enjalo uzavuka kuthothakutho kuthiwa hhayi izwele abantu bendaweni endlebendlebe endabe bengala magethi kuthi yakhuluma behlala kucabhinet bekwanise ukuqhuba imisebenzi zabantu abanjalo.
Abanye bathi udubo lwamagesi lolu luveza sobala ukwehluleka kukamongameli Emmerson Mnangagwa ngoba wathi engena embusweni wathembisa ukuthi udubo lwamagesi luzaphela uzalulungisisa udubo lwamanzi udubo lwezempilakahle ukusilela kwamaphilisi lokunye labonke labodokotela wathembisa ukukulungisisa konke lokho kodwa zindubo esibona zisiya phambili lanamuhla
abantu laba batho njalo bathi Mnangagwa ukuthi ngabantu beopposition ngabantu bafuna ivote bafuna ivote ebantwini badinga ivote asobantu abakhuluma iqiniso ngabantu abakhuluma into engayishiyo omumeni abawukhangeleyo khangelani kambe thina ilizwe lethu khangele ukuthi siyasiyasisilela kanganani ezimalini khangela kithi abafuna namhlanje ukuthi udubo logesi lendayo sakanayo emhlabeni wonke jikelele asikhangele udubo logesi oluzabamelwa yinto ye-Ukraine ye-Russia lungakanani olukhona kanti nxa singakhuluma ngezimbabwe siyisungulele izimbabwe kanti ihlala ngaphi izimbabwe ayikhokho lapha emhlabeni
uNomzana Belief Gawuleni ilunga lebandla lezanu PF sixoxa laye ekoBulawayo kala kusasa umhlangano omkhulu we-US Africa Leaders Summit eWashington DC lapho umongameli Joseph Biden aza kwamukela khona inkokheli yezwekazi le-Africa labakunhlanganiso ezezimeleyo. Iziphathamandla zikahulumende weZimbabwe zisemhlanganweni lo oqakatheke kakhulu. UBiden ukhangelwe ukuba uza kwenza imihlangano embalwa lenkokheli yezwekazi le-Africa kanye lalabo abamele amazwe abo ngolwesithathu langolwesine. Okunye okuzakhulunywa emhlanganweni lo yikuvuselela ubudlelwano bamazwe ezwekazi le-Afrika leMelika ukuqhuba ukhetho olubalulekileyo ukuba lohulumente kaZulu ukuthuthukisa umnotho womhlaba wonke jikelele lokunye. Ele Zimbabwe limelwe emhlanganweni lo nguMnumzana Frederick Shaba, umphathintambo kahulumende obona ngokudlelana lamanye amazwe. UMnumzana Musa Faki, umgcinisihlalo wohlangothi lwe-African Union Commission uthi uqakatheke kakhulu umhlangano lo.
Expectation is that first the cooperation must be strengthened between individual African country and the United States on the bilateral level and also on the continental level between Africa and the United States. We want this summit to be also the contribution for the United States to the success of the agenda 2063 of the African Union.
UMnumzana Munashe Mtutsa okubandla lezanu PF uthi uhulumende wakwelemelika ukhanya ezefuna ukudlelana kahle lohulumende kaMnangagwa.
I-America isinanzelele ukuthi iZimbabwe isimise i-foreign affairs yayo ngendlela ephakemeyo. Siyakwazi ukuthi khathesi ubudlelwana bethu lamanye amazwe ngendlela umongameli uPresident Mnangagwa akubeke ngayo ngokuthi singabangane kuwonke umuntu asila sitha thina njengezwi leZimbabwe. Sikunanzelela njalo ukuthi even i-Commonwealth layo isebangeni liphezulu ukuthi iZimbabwe iphenduke phakathi kwayo. Siyakunanzelela ukuthi kulamanye amazwe ase-Asia, kulamanye amazwe ase-South America, amazwe njengabo-China, amazwe njengabo-Russia, o-India, sebelokhu besebenza leZimbabwe ngendlela ephakemeyo. So i-America layo isisesaba ukusalela, yikho sebekwanisa ukuthi benxuse iZimbabwe ukuze ibuye layo emphakathini ukuze labo beqalise ukuthi labo benanzelele into esilazo thina njengeZimbabwe. IZimbabwe lilizwe elilezinto eziphezulu, ilizwe elabantu abalengqondo ezikhaliphileyo, elabantu abafuna ukusebenza. Yikho iAmerica layo isinanzelele ukuthi nxa umhlaba wonke jikelele usulanda iZimbabwe ufuna ukusebenza leZimbabwe, bona ukusala kwabo yikukhutha kwabo. Ngoba iZimbabwe yona iya phambili ngendlela lapha uPresident akhuluma ngayo ukuthi hayi ilizwe lona vele lakhiwa ngabanikazi balo.
Uthi maningi amazwe afisa ukudlelana leZimbabwe loba inkokheli yelizwe leli iphansi kwezithezo zenotho.
Sengxa sokukhangela lokho sithi hayi iAmerica sikunanzelele njalo isifuna ukusebenza lelizwe eselisebenze lamanye amazwe, sifuna ukusebenza lelizwe asebenanzelele ukuthi liya phambili. Okulihlazo nje yikuthi iAmerica leyo isilokho isijezise ngezijeziso zenotho okumele bazikhiphe ngoba akula nto eziyisebenzayo. Izijeziso zenotho lezi bazenza bevodwa bezondele ukuthi thina sathatha umhlabathi wethu kodwa hayi sesihambile iminyaka yonke leyi sebenanzelele ukuthi akusebenzi kwelakithi. sokumele bekhiphe izijezo zenotho zabo zingasebenzi zonke njengabantu or njengesizwekazi esiphakathi komhlaba wonke jikelele.
Incwadi kwezombusazwe lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Melika zithi akukhanyi kahle okuza kwenziwa ngele Zimbabwe emhlanganweni lo. Umnumzana Phithizela Ngcobo ohlala eMaryland uthi kuhle njalo kubi ukuvunyelwa kwele Zimbabwe ukuba lingene umhlangano lo.
Esithi kumnandi ukuthi lathi izwe lethu lizathola ithuba lokuthi libe lenkokheli elimeleyo ukuze kusetshenzwe ndawonye ukuthuthukisa ilizwe lesizwe sethu. Kwesikhathi kube kubuhlungu njalo ngoba abantu basakhala ngokuthi amalungelo abantu ahlonitshwa, akahlonitshwa kakuhle ekhaya, abanye basemajele lento ezifanayo. Nxa ilizwe lethu linxuswa layo ukuthi likhona, esungani umhlaba wonke usuvumelana lalo ukuthi hayi lokhu okwamalungelo abantu akusaqakathekanga, uqakatheleke ukuthi kube lobudlelwane lelizwe leZimbabwe. Ngakho-ke njengoba sentshile, kumnandi kubuhlungu, siyabonga, siyakhala, asilampendulo eyodwa ephumayo.
Singathi ubona zani eZimbabwe liyatholani emhlanganweni lo?
Ngibona okukhulu okungathola lilizwe lethu yukuthi lihlangane lamanye amazwe, lokho esingathi khona ngesilungu meeting international community once again. Siyazi abaningi ukuthi izwe leli livele lathiwa lilodwa okweminyaka le kusukisela kubo-2000 kuzofika namhlanje. Malutshwana amazwe abelokhu esafuna ukudlelana lelizwe lethu. So ukubonakala leli lizwe leMelika linxusa amazwe onke e-Afrika kunye leZimbabwe, kungathi kusinika ithemba ukuthi ilizwe lethu lalo lizaqala ukuba nobudlelwane lamanye amazwe okukhokhelela iMelika.
Singathi khonapho-ke ubona kuhle kumbe kumenjani ukuthi leZimbabwe libizwe khona ngapha ngesikhathi kuthiwa-ke uhulumende kamnangagwa kahlameza ilungelo lazo.
Kumnandi kubuhlungu njengoba sentshile phambilini, siyasikhala ukuthi kwesikhathi nxa kulokujeziswa komnotho kutho ukuthi abantu makhaza nje esikhathini esiningi yibo abahlangana lobunzima kakhulukazi, ngoba labo abakhokhelayo bavele badla kuhle nje kungenani thi kulokujeziswa konotho kumba akukho. So ngakhonokho sibonani kuyinto enhle, kodwa njengoba sentshilo kusakhalwa ngamalungelo njalo. Nxa sibe dlelana lalo leli ubukhokheli lobo, songani kuthiwa bathi okwenziwa zinkokheli yinto enhle, loba nje abanye sibona ukuthi asonto enhle kulabantu, abantu amalungelo abo kayakahlonishwa ngendlela esibona kufanele ngayo.
Umhlangano we-US Africa Leaders Summit usule minyaka embalwa wasungulwa kule Melika. Amazwe avinjwe lo nyaka ukuba angene umhlangano lo ngele Burkina Faso, Mali, Guinea leSudan axotshwa kumanyano we-African Union ngenxa yokugenqulwa kwababusayo emazweni la. Ngimele iStudio 7 ngise-Washington DC. Ngiwokips Dube. Singena kwezemidlalo, iqembu leMorocco lenze izimanga ngokufinyelela kuma-semifinals emdlalweni we-World Cup. Baningi abakhangelele ukuthi lizanqoba ku-World Cup. Kubika u-Eswatisa Spanda.
IMorocco edume igama lokuthi the Atlas Lions igenqule iPortugal 1-0 emdlalweni wabo wama-quarterfinals, benza imbali enkulu ngoba kungela qembu le-Afrika elake lafika kulesi sibanga. Mnumzana Thulani Ndlovu uthi imidlalo yalo nyaka ibe simanga ngoba kade kungela muntu obekhalele impumela ezikhona manje.
Kukhanya ngathi ngokwenzakala kwakhona kuzathatha itim engazake ithathe lapha ngokubona kwami. Ngikhangelele uCroatia idlala ibhola elimnandi kakhulu. YeMorocco la ingathi iseduzane vele, kuqala sasikwazi vele Spain babaphakathi, uBrazil babaphana, nombukeli World Cup iqalisa nje uyabe ukwazi ukucinga kuyagcina kuyi-Spain leBrazil lapho Argentina amabhesi vele aseze sangaboni ngisho World Cup, ngoba I think mnenzini vele ibhora ndibukele ka-1.
Okufakazwa ngesinye njalo esakamiza kobulawa uNico Khumalo.
Hhawu, uyabona le World Cup le ibhodiyanti i-tricky, kodwa definitely i-Argentina ngibona izathatha, ngoba angithi uyabona i-Argentina nge-history, even if they start slow, they get stronger with every stage they get to. And then again, uMessi is the driving force because he needs to set, he needs to equal Maradona's status by winning at least the World Cup. He has won everything.
Umehlulisanto Dube uthi iqembu leMorocco yilo lizothatha inkezo ye-World Cup.
Hayi, mna vele itim engibona ngani ile chance yokuzwa yiCroatia laphana, ngoba lakubo mothi asiyesabo olokuzena uMessi. Hayi, akulakudaba labo Messi, mothi sendlala ibhora ugcwala i-ground yonke, sidlalela mnandi namanye ama-teammates akhe basapota nakuthi esib Croatia versus Morocco i-final.
Isithatha
iCroatia. First African team uyangena ku-final
Morocco.
Ma ama team amakhulu nalawa ututhwa kulabo German labo bani bani bahle bephume masinya sesadinwa ngabo Brazil labo German ni dominance yabo.
Umnumzana Meduseli Dlamini wempophoma ngomunye wabathi ngeke babhejele imidlalo le futhi.
Alapha 50-50 lapha any team ingathatha la.
Siyabonga kakhulu ngejisa ngokufika kwakho. Ngingakhohlwa i-live talk namhlanje ngo-8 o'clock. Lilale lo mthombo osithembayo uPhilis Dube.